umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ngokuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ngensuku zatshwala uqalile amakampani amaningi athola amagapha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi inkampani yezokuxhumana yetelkom ethi ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000 ngakwelinicela inkampani yezempahla nokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amathumi amathathu 34 lokhu kuzathiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengelamsebenzi amakampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawaphakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngengakoma kwezomnotho isizalwane sezimbabwe umnumzana Creedman Khwebu uthi sebedlela evalweni
hayi lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona ukuhlupheka ngoba besicathile lapha kuleli zwe kodwa manje uvalo luyachaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi iSouth Africa izele ikhangele ukuthi mangaki amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye amaSouth Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhathi
intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke
uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali kunzima ukuthi uyithole kunamaphepha afunakalayo esingeke esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika so uma amakhampani evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona
ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo lwezokuxhumana kwi-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintungubala emngceleni kwele-South Africa zingena kungekho emthethweni lokho kutho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele-South Africa kanti layo leyo msebenzi ilugincipha ngenxa koma kwezomnotho umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe usebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulwisana sokubanga imisebenzi
yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe sikafi ibe mlutshwana abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale yena le into esihlala siyibone ezenophobia sekungathi yibona babathathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka
inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi kodwa kwincitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo incitshiko zomnotho umnumzana Duma Qubule futhi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini less than 1% lokhu uthi kungasho kwenza umnotho weSouth Africa uzithole sungene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Minister of Finance, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.